So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 1 Lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala bakunanzelele kusesemasinya.
Ibandla le-CCC lithi ibandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe sithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ukweleGhana lapho wanxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi tube lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenze ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lo muntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha
liyaletha yini omahluko balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo zigoqoka ubudlwangudlwangu ubunciphi kusiyafika ukhetha
thina siyakholwa ukuba ama political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana bakhonza bonke ngakho ke kuqakathekile ukuthi khonoko ukuthi singabomakhelwane kube into esiqhakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule kodwa ke umakhelwane kasoza suke lapha hlala khona liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto ezinenge yese silenhlelo ezenza ukuthi bona ama political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasela ukuthula silabo sibe bhode njengalokho abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hayi loba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakula kungala kutshayana siyananzelela ukuthi lokhu ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe kungabe kumbe lapha eMathabeleland eMaswingo eMiglands kusiya ngale eMashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyiba abancedisayo kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokho kulunge njalo ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengababandla njengeChristian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza siyakwazi ukuba kulamabandla ayehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganele lamabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina iChurches Convergence on Peace on Conflict and Peace lapho esihlanganelana khona labe Katolika labe Ecumenical Church Leaders Forum le Zimbabwe Divine Destiny sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo nxa konke lokho sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo buningi lapha de kumele khona kube lemsindo kungabi khona umsindo lalapho ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza le ndawo ezinye esiyabe sizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo
lo ke ngumfundisi uSenis Banda umqondisi weZimbabwe Christian Island Alliance obeqoqa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanquswa ngabe CCC. Kuyona le inyanga isisanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunye laphandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla lezanu PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla lezanu PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla le-CCC. Ngesizwe amazwe omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTsvangirai. Okwakhathesi baqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobho waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wacina ekhuluma esemelela izanu ngoku wayo ngo 1978 esithi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawa angalandeli constitution abamathi ngama rogue states akufanele ukuthi bafakelwe ama sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo 1980 ngaba babe ngabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo 2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacathi ngama sanction uma umgabe engazi ukulungisa into zama sanction kachiye ubu president namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njani sekhohliwe ukuthi kulama rap kulama video ividiyo yakhe ephuma mhlophe sithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama sanction noma ukulwa nama sanction chiya umbuso uchiyela abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi system kaso umuntu oyedwa ubaba uzobho laye ngomnyaka ka 1978 wagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i-democracy, i-rogue government. Umthwanga laye waphinda wangena khonapha. Namhlanje mahlabe ezulu sizama ukuthi njenge triple C simele uZulu. Into yama-sanction likwazi ukuthi yavela kuZanu, iZanu icatsha ngawo. Akula into enza ukuthi singaphumeleli. Ama-sanction aphiwa abantu abalutshwane. Hambani eTiyadzwa libone ukuthi batshontsha njani i-gold le ngoda esithi ngama diamond yikho ke lakhathese ama factory amanengi avaliwe baletha indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i 49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yi corruption
lawo ke ngamazwi esikhulumeli sebandla le-CCC umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekobulawayo Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele mnyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezithiyeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uZulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer beyelatshwe i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient ukuthi uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Nje izigulane zithola uncedo ngapi?
Okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi. I-mammogram kathesi $100. Imithi yankhona ekhemo i-cycle yodwa ikuma $200. Lapho umuntu kwesinskathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8. Usuka lapho uyenze radiation for 6 months. So yona i-treatment yankhona sikhuluma njenge kathesi ayikho. What more lawa manye ama post trauma services akulantu enjalo. Sikhuluma njenge kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe.
Njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo.
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona. Kube lama screening facilities, kube le treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile, kodwa konke khona lokhu akukho. So yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo, yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola, libe libamba bamba amabele. Nxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo, gijima uhambe uyehlolwa, ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona kuchipile. Ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kwangikhona kuyadura, yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.
Lo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe osinda emkhuhlaneni we-cancer njalo engumqondisi we-Thokozani Khuphe Cancer Foundation ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukunonisela esibhubhe ngemva kokudubuka kwetanka kade elivala isikhala laselidubuka. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zelobhengula West kobulawayo sezimanyene zabuthelela imali yokubhadala onogada kulandela ukuqonga kwenani lezehlakalo zobudlwangudlwangu elokijini leli. Leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imphefumulo kuleli lokiji ngenxa yobugebengu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku Studio 7 kubahlakazi nabalaleli baka Studio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obekubuzwa itatheli ukuthi kungani labo abakulala uMoblessing bangakaboni namanje, kungani amalunga ezani PF ahambe ahlasela esililweni sika Moblessing bangabotshwanga kodwa sokubotshwe ama lunga e-CCC besethesha icala lokubangela udlwangudlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze kugawule, ngicela ukuthi aphendule leyo mubuzo ayibuzwe ebese yaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezani PF ehambe ayafika esililweni sika Moblessing olilunga le-CCC bebevele besiyafunani khona lephezukwana phezu kokuba kuyi yibo abethesa icala lokulala uMoblessing. Ngicela ungiphendule leyo mubuzo oyibuzwe wena lo engibuza wona. Mase ngiyagcwalisa ukuthi Gawule, angikwazi ukuthi ukhule okunganani, kashangasoze ngubize babo Gawule, ngubiza ngojaho Gawule. Ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso, uphendule umbuzo ungakulokhu bambu yeka khuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ukuthi izithandani yiba kulala nezithandani abathandayo akusebenzi lokho nachaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabona ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezaniphiya ngitho izwe bebethandana kodwa lab lombuleleyo umthumbile wahambulala ulilanga ulilunga lezaniphiya that's why ukuthi ubulele ubulewe ngabasekeli bezaniphiya so yekela nje kube lokho ukukhuluma into engazwakalile kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo kumsakazweni kodwa awuyeki afundi ngani ukuba indoda leqotho ekukhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi yabo okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhoda
Studio 7 ninjani uphumsiso kamoya la wasematopekesi emazwa elabantu basezimbabwe wase abasebutswana abahamba bayitoyitoyela ama-sanction utasuswe wakusho ukuthi bahleli kahle ebutswana ngale kade basuswa yini ekhaya ma bathi ama-sanctions mawasuswe yini abasusa le ekhaya hhayi abanye abantu bayajabula shem kushiswe lilanga uyale uyolwela ukuthi ama-sanctions asuswe kumnangakho awafakwanga ama-sanctions to the whole of zimbabwe bafakele nje abantu abawu-5 kuphela bezanu-p f senihamba niyotoyitoya leniyoma laphana shiswa yilanga nikhuluma nikhihlisa amagwebu nithi ama-sanctions mawasuswe nihlobene naye umnangakwa loyo hhayi bantu basezimbabwe ake nibe nemondo mani hayi
yo 7 ivuka njani lonke lo mthwakazi wonke hhayi sabezogawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela funa ukusabantu kani uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hhayi kuzawaphelela sithi ayikho yaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzawaphelela khona bazasola bagacabanga ukuthi abantu bayizithutha and njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu besenza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njalo ye hhayi liqinise utshamisiphelele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adlento zoli mina ke angivotele ichamisa ngivotele deli emarab uchamisa u-child kakhulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo-nndebele hhayi mdala kukhululeka ungaawulacala ungathi ma ukhuluma ungazanumumetha amaqebelengwana shisayo khululeka sibilugcwala ibhafu khulume njengabanye abantu ha kodwa iphathi yakho ema yini le i-3+c ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona labo mthokazi asingeke sililwe noma kungangeni khe ngabo
walaleli abasakanyisa azamke ngitshela abafuni liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ingxabano iyaphela ebantwini ababili abantu bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hhayi lapha kodwa kube kukhona kuyezwe kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi baloke besalethi ngi-right alaithi ngi-12-2 wrong wena bontu right ehlale kukuphi umuntu o-right uburong akupheli liyabona ukuthi nxangizama ukuthi ndincede nyangizwe lisapoti indaba yegrowund ukuthi hayi upresident falangeni president falangeni beqalisa ukufoma igrowund wehluleke ukuthi angene kulise ekhanye ebisane wakwemukela kwabara namhlala belibona khona engani se-right angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseka tkayini and ingani kuthiwa le into ahlwapho wazezophuma kuyonika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but nxaye nguyo olwisa ukukulungisa vele khohlwane ukuthi kulo muntu ozafaka kutho yikakho noma ngaze likusapote linathi hayi uright angene uright angene uright angene phela kodwa-ke nanzelelani la nto abantu balikhangela nanzelelanini la nto abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libone i-right phela sengimangala ngoba angaze ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngizwa umukuthi hayi lapha kwaba yimistake konke liyakuyalla konke liyakulathi i-opposition i-opposition matoyakazi kibe useveli ukuthi sithole siyinika izinto zonke lezi ayikazi kuse ngitsho kutwankile ayibusanga ngitsho kuye nalo advocate jamisa kayikabusi vele kayilalito singathiwa siblema abantu ababambi into abayibabasentweni sani kasizeni ukuthi le bhayibhitsho njalo ukuthi akukho ukudlolelana ukuqelana kuhle like livume ayikhona ukwalako hawu lingabantu abanje ngengalingani sesishona ngeke uzishona lo ngiyishona shona liyakhomentela ishona lina liblema abakini libuka amashona into abanje
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke ngoba isuka ibe mnenge njalo ingabamide eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukweleGhana lapho anxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda phenduka elizweni evela kweleJelimani lapho ayenxuswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavulwa ngumongameli wakuleli lizwe owalapha eGhana, lami ngomu abamenywe yomeli Zimbabwe. Ngizohaya inkondlo, ngizahaya ku-official opening khona phana, eqeda umongameli yimi ngizangena. Ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanye ama-workshop ngikhangela ngokwamasiko, i-culture. Ngingathi njengamafitshane yikho okukhona ngomcimbi lowo engiwulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitsho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandela enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophelele bake baba lenye iCongress encane futhi eKenya bangibizile, kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana, ngoba ngabona la msebengithumela umbiko ku-email bethi bangimema, basebengimema lami ngafika lapha.
Leyo ke yimbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe eja elidala.
Thina singabantwana abancane labo
abahlalutse
uyibola abantwana abancane mama
abahlalutse
uyibona la abantwana abancane mama
abahlalutse
uyibona abantwana abancane bakaNkulunkulu
abahlalutse
uyibona abantwana abancane abahlale ethempelini mama
abahlalutse
uyizole izingane zikaNkulunkulu
abahlalutse
usiyababo abantwana abancane abahlale ethempelini bo
abahlalutse
uyiba abantwana mama house abantwana mama
abancane abahlalutse
uyibo ba
abancane abahlale ethempelini
usizi usizi
usizi thina
usizi emhlabeni
mama usizi
mama
usizi thina
usina usizi madu ubasiyeluswa
yenza thina usina
mntwana kaNkulunkulu madoda
usizi
mama
usizi thina usina
abantwana abancane bahlale
sizi
mama
sizi thina sizi
swayimvana abantu
sizi
thina sizi mama
sizi thina
sizi swayimvana madodabo
sizi
mama
sizi thina sizi
njenge
sizi sizi
yanambi
sizi thina sizi
yanambi talolo thando mama
sizi sizethina sizina
ngobanja
sizuma
sesihlele bu
sizethina sizina
sesibona amanxele sasizwe zakho
sizizi
mama
sizethina sizina
dodwa wathi
sizizi sizizi
abantu mama
sizethina sizina
dodwa
wena
sinalo
kwaseluswa
yena
mntwana
kaNkulunkulu mama
Sizi
mama
sizi
sizi mama
sizi thina sizina
lo
sizi luyobendo injabulo amanxeba bobonga bakhona kulenkosi ayobendo izi
Sizi mama.
Sizi
bu.
Sizi.
Hay mama.
Abantwana abancane lawo ke ngamambazo amnyama ama black mambazo besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30 zikhona ke ezinye indaba igama ngu Chris Gande.